isendaba ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7. Ngolwesithathu ekuseni mhla ka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolwesine ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathi ntambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as staying if you are Nama user, staying is Nama bond. This is a Nama bond. This thing is a black market. That is Nama user. When I go black market, like my labor is a Toragan. So each challenge is large. As long as in to the monetary policy, Logila Legila, the fear of the Ninja.
Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lobuvilibana, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda, ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgaba. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo, abantu basebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streamer lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathi ntambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo walikomiti. Umnumzana Chasi ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasingesika umnumzana Joram Gumbo, njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okuningi-ningi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yabo esegcwele. Sababiza sathi hayi, ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwale. Bathi hayi, silama-credit notes, so sesibhadile amafutha agcwele. Right, ayabakhona nina ngemva kwe-2 weeks belokhu betshintshe. Kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliwe. Unokubiza lo mutsha, mhlawumbe ngasitshela iqiniso. Biza omutsha lo governor sithi hawu, kathi isithembiso sakho phela wawuthe wena. So yike siza kuyenza kathesi. Then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini imilo kwenzakala phakathi kwefuel.
Uhlupho lona lolo lwefuel le electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula. Kathesi nje ungifonela bese bekukuza uma kudinga amafutha, amafutha bathi hayi kule petrol diesel akula. Esukwini lezi zile bekungathi ungabhotabhota edrobheli ungathola nje lapha lalapha. Kathi sakusela abantu nje sebetshona beselayi and akula hope lokuthi yakuyani nona amagezi asakwazi. Besetshilezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi. Hhayi to zonke akulo kuhambayo soku hayi kathi soku hayi sokudlulisa amalawulo loku.
Manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobho amancane lawo balo hlupho olufanayo yini?
Okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industryning. So nalayo siyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa kucitha kuloku kukhona lakho. Kucitha kuloku kukhona. So ukuhlupheka kukhona lokhu vele. Ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke athi kusebenza ngamagetsi. So siyabe sesilodubo indiwo ezimbili la.
Ingabiza umphathi ntambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona?
Sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa nakuqeda lawa sisafuna umsebenzi. Then sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle kwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la. Khathi kungaba lo dubo olungapheliyo elizweni kungaba njani khonoko. furu tisi sukuti kari veru mninga zoma garaji mbari. Kwa amba njari, veru mninga na njari zimari. Because, akusaka ni reserve bank la ukulumo wake. La baba ntu, la baba ngatiba winda, sirabaka wakulumo wako. Akula kufumiranzi.
Sakuluma lomni mzana Joram Kumboko. Wati ukulume ndutoli 50 million. Kuyabe ukuhamba njani, kufika kube lengxaki ngapi?
Bakhuluma ngezikweleti, ama arrangements, ama credit arrangements. Izikweleti ziyabe zifundiswa ukuthi hayi, wena bank akusibhadalela amafuta athize, sizaphela some kind of assurance yokuthi hayi, ungasinika imali yakho, sizakubhadala. Manje amabhenki wafuna imali, lama suppliers efira afuna imali. Asela themba la madoda lawa akhuluma ama 15 million. Ngiwasethi kuzwela ningi khonoko, but akula mehluko esimbonayo. Kati yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years zilokhu zilayini. Anti uyabhadala namhla ifuyele emini ngoba kathi sizasitshela ukuthi vele ifuyele ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasa ngale. So awusafanelanga ukuthi ube azofiyele ukuthi izapompwa ivele iferuka ngoba already iphakathi kwelizwe. Ngikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphume ifuyele. Ingene matandini.
Yela nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzabangcono yini?
Azibona ukuthi ungatshintsha abantu bezitshintsha abayi 10, 20 mina ngoba as long as lizwe lingelamali, i-government is buying fuel ngama-user, right? Thina isithengi sele ngapha ama-filling stations ngama-bond note. Ama-bondlana awathengi fuel. Sebeyangena futhi bedinga ama- ama user la ukuthi bethenge ifuel food. Ayithi yabona ukuthi udivelopera ukhonapho. As long as sithenge ifuel ngama user, sithengisa ngama bond. Sisiyathatha ama bond singene ku black market liyadinga ama user. Kona ku black market la imali yakho ayisatholakali. So i-challenge is live. As long as into zethu zemali, i-monetary policy lokhu ilahlekile, le fuel iyabe ilahlekile njalo.
Lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yedale leparlamente eye parliamentary portfolio committee on energy and power development. Nanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa leZimbabwe laba buvilibana, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano labo somabhizinisi bakwamanye amazwe eHarare izolo. Ezama ukuhuga osomabhizinisi laba, uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli. Kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi kabuboni ububele phansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhu abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda, ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo. Ngiyaphinda njalo, akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini. Kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabanzi ombusazwe, kukhulunyiswane, kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke. Kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuchamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izihluthulele zombuso wezulu. Akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe, ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi.
Umgabe yena uthi ninxa ebona yonke le nyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho?
Ngabe kanazono zakhe, ngabe uyahleka. Kodwa zakhe ziningi, uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani. Phela yena lempilo yakhe lende, ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela ukuthi azibone bonke ubuhlungu, abuzwe bonke ubuhlungu layo obufake ebantwini. Nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona lelalihlehla liyahleka, kodwa uyahleka lobani, ehleka njani, ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu, enguye futhi owadala wakhulisa bonabo abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi. Ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba, ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka.
Ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba?
Kumele kube lombuthano wabantu, kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Ukukhulunyaniswana kudinga isinga, kungabi lo muntu ozaphakama azishaya isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasibisela emuva ebunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, lamabandla onlawa, lama-civil society organizations onlame labantu labamasonto, kubuthwane kuhlanganiswa amakhanda, kunikwa imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lichona phansi komhlaba. Akumelanga kube lo muntu oyedoda uzoba ungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lo muntu uzakuthi ungumlimi sibese sithini.
Lo mnumzana Denizulu Macaphulana, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu awezupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela, 50 cents. Isiphathamandla senkampani yezupho umnumzana Evaristo Matangwa uvikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthe leZimbabwe lile mali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizinisi kuhlelo lwe-Interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC olwe-First Nation, umnumzana George Gova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-Interbank Market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona isikhathi zonke. Silokudlana kakhulu ngokukhwela kwesiweli, kodwa uhulumende kamnangagwana lowo uyehlisa intengo yamabhasi ezukho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama-private buses, i-business yabo ayisekho, kodwa isimanga ukuthi nangukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cents usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, ungasubuyelo gade nge-50 cents. Akula ngqondo lokho kwinto kwakhona, nxangithi ngiyakukhangela uhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamethi la abafake phela lasemaphandleni amabhasi angikhona bekhona kubonkayi le sebasigada ngama-50, kubo-Bed Bridge sesigada ngabo-$50, kanti indaba bebafake emathawu bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele.
Uyazi madoda, into ezima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uzowukwanisa ukuyiriga. Yikho lapho zabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho umfitshane, ngoba vele uburiga uzariga kodwa ikhonomi inkani. Lo khulumo wakhe lowo wathekwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivele lakukugrawundi yayisiba lo muntu oyi-1 wesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu.
Yazi into ekhuluywa ngugawule so yazi iyahlanzisa, izwisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakho impilo, ngoba bakho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into eyifanele ayitholayo. But ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani, ngabe kakukhulumi lokhu ugawula ayikho khona. And indoda eyisiphukuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uqaye engene one side waphuma kuye, uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi mayimphethelele imhlakisandla.
Sanda nokuStudio 7 unonkosi lokukhulumayo. ngembuzi nabantu beStudio 7. Oyisho ukubandla lezana uPF lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi ukukhulume naye. Ohlangothini lezana uPF nguye ugawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu. Sikhathele ukuba sizwa ipraise yomngane wakhe lo ababe plane into zabe ezitsholotsho gedi betshaya umgabi khu. Ayikho enye into ayaziyo ugabula ngaphandle kwethu ubaba upresident ED. Yonke into eyenziwa ngu-ED is glory. Yonke into eyenziwa yizanu is glory kuye. Ake sidinge abanye imiqondo yabanye abantu, asiye yedwa umuntu wesiNdebeleni emhlabeni lapho ugawule wena.
Besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankagwe sonke isikhathi. Thina siseBotswana sidla kahle, kodwa masicabanga ukuze ekhaya imalini yokhulunywa ngayo ama-RTD kukhulunywa ngamabhondi, asakwazi ukuthi kwenziwe njani. Akubiselwe imali eyiyo eyathiwa nguJoshua womkabu konkomo, ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga. Kathi esikubukuthiwa umnankagwe uyabusa, ubusa njani yena kungela mali elizwe? Abakhulumisane lo Chamisa belungise imali yelizwe first, yikho bezabuya bebusa abantu bevotele. Umnankagwe lokho ekuthiwa umnankagwe kodwa kuwonakala kuyaphambili.
Salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga, sithanda ukubonga ngendaba elisethulela zona nsuku zonke eziliqiniso. Kungayisini ngawo kunenga sekuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe. Lapha into ekhona nje sikhala ngayo ingayo kuyenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphume embusweni. Yikho lapha sibona kuthiwa kungaba ngcono sithoywe ngumoya. Cause ekuqaleni especially kithi ngapha emaNdebeleni sasithi mhlawumbe iZANU-PF ihlukumeza thina sodwa. But ma ngithi ngiyalalela emsakazweni phose insuku zonke, ngithola ukuthi kukhala wonke umuntu. Ishona le Ndebele wonke umuntu uyahlukunyezwa. So kusalayo hayi kusho ukuthi vele uhulumende wezanu-PF akalazwelo. Ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumezela abantu bakibo, kusho ukuthi kule problem. Ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile esiyabona, but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenga into ezidulayo, akusizi lutho. Ukuthi nga bayehlisa izinto emashopu nga kuyazwakala, bekhweza ifuweli izinto ziyakhwela, cause izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo uNkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye iZANU-PF le, ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kwinombolo ezithi +12024640318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sinjalo sithanda lokubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu leFacebook lapho esi-live streama khona. Nomthandazo Nkomazana, Silosano Khoza othi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana? Hayi, sivukile lo Nomthandazo layo uMankomazana uyasivukisa. Silo Nomsaneke Vanelaye ubukele lathi siyabonga. Silo Sikhumbuzo Mlalazi othi lukhulula ka ezweni lakithi. Ye, sizwa abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu. La nguZonda uPamela Khumalo uthi salibonani Mahlabe Zulu. Lo Nomsaneke Vana uthi good morning ngolwesine. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abasekela ukuthi abesifazana babe lelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulelwe batshengisele emadolobheni amaningi eMelika kanye laphandle komthethwandaba weSupreme Court khonapha eWashington DC bazama ukuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kusiya ngezizathu ezehlukeneyo besithi izaphambana laleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho. Uhulumende weMelika useyekele amalungiselelo awokuthi kube nemali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi uNkosazana Harriet Tubman onsundu owayeyisigqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga, kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028. Lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapha ke sesikhangela izivela kwelemelika owezamabhizimusi lokuzilibazisa weZim Expo. Uqala kusasa eChicago khonapha kwelemelika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu iZim Expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA, kanye labanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwelemelika. Abamele isigodlo seZimbabwe eMelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama-birth certificates, lokunye okuchiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa ngodaba lolu lo mnumzana Quiet Ncube, omunye wabaqondisi beZim Expo.
Lo nyanga silapha eChicago, Illinois. Into esesizama ukuthi sintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi zeZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo, uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Uma kunezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana sidlelana le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancobeka yini elikhulume lo baba Ncube lize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu, ningasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki eZim Expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe nyanxa singasoza ke senze lutho khathesi kwaleli viki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe, sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinge izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalungu eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu iseZimbabwe, kusho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lalo.
Ungathini ngalokhu okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwelemelika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza iZim Expo, i-program yethu, ningazungula i-program ungakhangelisisa, uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyababiza beze bezo processa ama passporti lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo konke akwenzayo eofisini ye embassy bakwenza ezin expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu bayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC kumele bahlale ehoteleni kumele bathenge amatikiti konke lokhu kuyadula kukanti ke thina singabaletha ezini expo abantu sebezokwenza lokho abakufuna babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudingeka banceda sibile kakhulu izini expo le-embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kazapho kayisiyo kazano kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe
lowo ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso weZim Expo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC sibonge njalo uGod Knows Khumalo othili njani msakazi weStudio 7 ngikhuluma ngise Bryanston eJohannesburg uhulumende wezanu PF uyehluleka usano khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo siyazwa konke likukhulumayo umusa mazibuko uthi uqinisile lo ubaba lami uGawule lona uyanginyanyisa kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe lombono ohlukeneyo hayi ke siyabonga imbiko yenu kathesi keke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo
bechuki pageza ngochako abaye begeza ngamanzi uzensundu yabensundu qali wesiziba saseRhodesia unziyamandle bele eyakhupha bamhlobo esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa elikhoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhisidleke kwahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinelizigqawu wathuthumbile wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo bamjika phansi laphezulu kanti usenzuze kwenkonjane wayezizweni umahamba yedwa etebintonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafuku unyongolo umcabuko ulinda owembabasala benqinda undunankulu wezitafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia yenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu smith hawu indiza mtshini evictoria falls wavuma ugeneral peter wals wathi uyinkunzi mqabuwo ayikho enye inkunzi emhambisana lawe e-afrika kulichawe lamaqhawe nyongolo elakotama ingelanxebe emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwa ngabafokazana athazama ukuyikaza amafuna ehluleka
abafana bakagodlwayo singakehlukani ngesibone ezinye bezikhokhela ikomiti ye-Parliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Umongameli Emerson Nangagwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.